Siyabonga Marvelous. Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuswelakala kwamandla amagetsi kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuswelakala kwamandla amagetsi kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. I-Studio 7 ikhulume labantu abachiyeneyo ezigabeni zelizwe yasethulela lolu daba. Umnumzana Ambrosius Bindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association, uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokuswelakala kwamagetsi.
Abantu bazimisele amakhandlela, abanye bebasemlilo phandle, abanye bebonguhlala besapha kuyela khona. So yiyo sokuyi-attitude yabantu. Thina singathi izesa njengoba phela unanzeli yathi senza lo kuthiwa yi-prepaid uqala ubhadale. Sibona ngathi akukuhle ukuthi sengibhadele imali yami senhlala singela amagesi. Surely izesa ngaya kuplana kudala lokhu yakwazi ukuthi bazafika kule situation abakini.
Isiphathamandla se-Combined Harare Residents Association unkosazana Beatrice Ngwenya uthi le Harare uhlupho lolu lubhahile.
I-challenge lokwanisayo ukuthenga ugasi yathenga. Kodwa angisakwazi ukuthi umumo welizwe kwamanga kahle imali yokuthenga isikuli kayitholakali lula. So abantu babethi lokhu abebekwanisile abakwenzayo. Nxa kuyukuthi imali kayikho, umuntu ahle apheke ebusuku. Omama yithi esesithwele nzima.
Siphinde saxoxa lomeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga lekomithi ebona ngamagetsi eMines and Energy Committee kuleli dale.
So amagetsi engahamba nemitshini epumpa amanzi yabesibhijile. Ngiyakhumbula sibili ngiyengavakatshele egrowth point ePinga kuviki edlileyo le. Abantu batshele kumbe 3 days bengela amanzi. Lapho kuyavulelwa khona amagetsi kumbe vulwe ebusuku laba bapumpa amanzi yabe sebetshayisile. Even nxa bethi bapumpa yathola ukuthi ilanga lonke amatenki yabe se-empty kuyathatha isikhathi ukuthi kuyagcwalisa amatenki esupply amanzi yamti.
Ukhansela Maria Ndlovu kaward 20 wochief Nkalakatha eNkayi usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Uhlupho lukhona sibilo lokucitsha kwamagetsi. Bayagijima bayethenga inkuni kujubhethi laphana kule jubhethi hadudu venta laphana kuganyulwa abagamulisa igodi babe belokhu bethengisa-ke okuzinkuni okungamaplanka yikho kubancedisayo ukuthi babe bebasa amanzi bancedwa izibhorane ezagejwa zinhlelo okokuthi ngabe kayisikho afuthi angikwazi ukuthi enkayi ngabe kuyini.
Lanxa isiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Fulat Kwasira isithi udubo lolu lubangelwa yikuswelakala kwamanzi edamu leCaribe, umnumzana Gabuza ongowebandla leMDCT uyakulandula lokhu.
Udubo esilabo emagetsini kutshengisa ukuthi one aselabo manjinela abazi umsebenzi. Ngesivele sikwazi ukuthi ngokukhula kwe-economy, ngokukhula kwama-sector akhwayo lama-towns abantu besakha izindlu, vele amagetsi kuyabe kuhamba esilela. And i-government kafakanga uhlelo akunani lokuthi kule Caribe kuhlala tuza no-Caribe amanzi akhona emfuleni. Ama-turbines athatha amanzi athathela phansi ukuthi amanzi malutshwana kumbe maningi sike saba lama-drought asikaze sibone amagezi ecitshwa ngokuthiwa ngoba semalutshwana akaze kwenzakale lokhu.
Iningi lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho elizweni okusobala ukuthi kuqhubekela phambili njalo alikwazi ukuthi ikusasa iliphatheleni kuleli lizwe. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Umnumzana Norris Ncube wabhobhela engozini yomota lomntanakhe oleminyaka elitshumi lambili uJoshua lomzukulu wakhe uMaleya Siziba obele minyaka emhlanu yokuzalwa. Untungamili Inkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakwaNcube, umnumzana Muzincube.
Ababili sebaphuma esibhedlela sebengconywana kakhulu sebegijigijima labanye abantwana lapha endlini. And lo nguDion Masima Siziba, lo Anita Nkomo, uAnita Buhle Nkomo, yibo abaphumayo esibhedlela, hayi sebesizwa ngcono kakhulu, badlala-dlala labanye. Lo manje lokho ebelama icast lapha esandleni lwaqamukayo uAnita and uMasi ukuma uhamba ngama-crashes, but hayi bayabangcono kakhulu sibili. And oyedwa lo owasala esibhedlela uJesse oyintombazana i-twin lika lo omnye owatshona lo principal Ncube wenza i-surgery, wahamba ku-surgery last week, early last week sometime, actually it was this week sometime, and i-surgery yakhona yahamba kuhle kakhulu. Kazi esuzwayo ukuthi ukuba lokungcono kakhulu, njalo sekwanisa ukuthi afithizele izandla zabantu nxa bezombona ukuthi acknowledge ukuthi uyezwa ukuthi bathini abantu abazombona nxa bexoxa laye.
UNcube yena lo mntanakhe bangcwatshwa nini?
Ya, uprincipali Ncube kanye lo mntwanakhe obeliphahla uJoshua, lo Maleya Siziba, bonke babekwa namhlanje ngesonto lapha e-Indianapolis, Indiana.
Lowo ngumnumzana uZincube, isikhulumeli semuli yakwaNcube, ubekhuluma icingweni lo Ntungamili Nkomo e-Studio 7 ese-Indianapolis khonapha eMelika. Uhulumende usekhuthaze abe-Simas Medical Aid ukuthi basabalalise inhlelo zabo zaneliswe ukutholwa yilabo abaphila ngendlela zokuthengisa, osokuyilona uhlangothi oluphilisa iningi. Besithi ngoba engenza njalo kuzaphathisa ukuba luqakathekiswe lolu hlangothi njengolwabaqhatshiweyo kumankampani ngokuya kwesikhathi. Intathe zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Barrenyathwa wenzela inkuthazo emkhosini wokunanza ukufikisa iminyaka engamathumi ayisikhombisa selokhe linkampani yasungulwayo. UDr. Barrenyathwa uthi nxa zingaba khona inhlelo eziqondana lalolu hlangothi kuzaphathise kuthini umuntu wonke anelise ukuba athole ukuphathiswa ngendleko yokwelatshwa i-medical aid, kungabi ngumthwalo lapho esegula kumbe ukugulelwa. Umgcini sihlalo webhodi yeSimas umnumzana Modikai Mahlangu uthi abenkampani le bazimisele ukwenze lokho okufiswa nguhulumende.
Into evele esiloko siyikhangela nje ukuthi informal sector ihlupha ngakho lokho ukuthi isinformal. Ngakho kumele uyidinge, uyizuze, uyizwisise ukuthi isebenza kanjani ukuze ulungise ama-products aqondene labo.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kule nkampani umnumzana Vulindlela Ndlovu uthi ngumbono omuhle, kodwa kunengi okusamele bakukhangelisise anduba benze okucelwa nguhulumende.
Siza kuya phambili silokhu sikhangela ukuthi singakwenza kanjani lokho, but ubuzima yibona lobo ukuthi kuyinto entsha kithi.
Babikwa beyisilinganiso sokulithumi ekhulwini 10% kuphela abanelisa ukungena kunhlelo zama-medical aid elizweni. Uhulumende uthi isilinganiso sokungamathumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini 90% sabantu elizweni ngabangaphatheki kulezi nhlelo ngezizathu ezimbalwa, okubalisa ukuba iningi labo kungabaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungamili Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yekudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungamili Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Kimberly Bebe ofunda ekolishini le Coventry University kwele Bilithani. Mm-hmm. Ngiyakwamukela kuhlelo Kimberly.
Ngiyakwamukela linjani?
Hayi siyaphila kunjani eNgilandi?
Ku right ifuna umqando kuphela, at least kungcono ngoba kuna heat wave.
Hayi umqando isikhathi sawo. Asiqale ngokukhangela amazwi kamphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Shiwawo. Yena othi umgabe ngumuntu ofunde kakhulu njalo ole degree kwezenotho. Ngalokho akula muntu ongamtshela okokwenza ngodaba lokuvuselela umnotho welizwe. Ulubona njani loluda?
Amazwi lawa ayangidanisa kakhulu sibili ngoba ngiyamangala ukuthi umuntu unesibindi sokukhuluma into enjalo. Khona khangela ukuthi iZimbabwe umkhonomi wangkhona vele awuphathekanga kuhle, ulimele kakhulu njalo ubolile. Kodwa umuntu abesekhuluma amazwi anjalo kuyazikhangela sibili ukuthi ngumuntu nje oziphuphelayo, okhuluma into engekhoyo njalo ngumuntu ololutho afuna ukulufihla nje kuphela.
Kungaphi lapho obona umgabe sehluleka khona?
Umkhonomi weZimbabwe sisakhula singontanga usuthiyene kakhulu kulalapho khona kathesi. IZimbabwe sasiyazi ililizwe elirayithi kakhulu, okudliwa khona abantu babetshayana ngokudla njalo abantu babenemisebenzi behola. Kodwa into emangalisayo ukuthi nje emalangeni lawa kuqalisa year 2000 sesibona ukuthi sokuthini kakhulu abantu abasenamsebenzi, sokulendlala njalo into sezithole kanzima. Ukuqala sasijayela ukubona ontuthu zithunqa, abantu behamba emandabe siyasebenza, kodwa kathesi intuthu azisathunqi and abantu sebekhala ngomsebenzi. So mina ngiyasola kakhulu umkhonomi ukuthi kukhaya kule nkinga la. Waye abantu bengasatholi umsebenzi njengakudala, waye abantu sebedubeka sebekhalakhala ngemali. Njalo ungakhangela lezi mali ezifunakalayo ezama-school fees ebezalini, abazali abanamali angikhona. So mina ngiyawusola kakhulu umkhonomi weZimbabwe. Ngibone ngani kulimele sibili, ngibone ngani kule problem okumele kulungisiswe steriki.
Asikhangele uhlelo lokuthuthukisa abensundu kwezenotho olwe-indigenization. Uyalusola kumbe uyalusekela?
I-indigenization leyi angiyayisola kakhulu ngoba ungayikhangela. Why i-indigenization leyi ikhanye ngani ngeyabantu abe-certain party kuphela, abe-certain political party kuphela. I-include wonke amaZimbabweans jikelele. Uhlelo lolu futhi aluzwisisi futhi ngiyalusola, kukhanye ngalolu hlelo lwabantu bezanu-PF kuphela nje.
Kodwa luqondane lokuthuthukisa abensundu phela kanye lana abasakhulayo.
Uhlelo lolu sibili mboni ngani ngokwami ngesikhiwa engathi cosmetic politics, yi-strategy nje esisetshenziswa yizanu ukuvalavala nje abantu ukuthi bezame ukuvala izigamba zabo, because sibuza ukuthi kanti why all the time nxa kukusizanu ilizwe abantu bayakhalakhala ngendlala. Kathesi kade kule government of national unity kulobaba uMorgan Tsvangirai, sekungani kungcono ngoba abantu bakade bengani bayathola-thola amasento. Kodwa kathesi nje izanu siphinde yabuyela embusweni, kodwa abantu sebekhalakhala njalo kuyasolisa. So thina ngiyabona sibili ukuthi i-problem yi-government yeZANU-PF yiyo ehluleka ukuthuthukisa umkhulumi njalo ihlelabo lolo lwe-indigenization. Bone ngani lusoze lusebenze ngoba aluba kasebenza kudala, libone ngani lungasebenza kathesi njalo ngoba futhi sokutheni.
Kuyini okumele kwenziwe eKimberly ngokubona kwakho ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lezombusazwe ezingamanga kuhle?
Umnotho weZimbabwe vele mbone ngani iproblem ekhona nguhulumende lowo okhona. Nxa kunohulumende ogcwele amasela, otsotsi, oguluva, vele izinto azisoze zafa zatshintsha. Ngoba nanko phela bengaze beyeboleka imali yakhona emazweni, bazayitshontsha abantu bangikhona ngoba ngakhangela ominista abangikhona bakhona. Uyathola ukuthi umuntu nguminista kodwa kuthiwa ngumnikazi webhanga onama-building athile nokuthile, unamahhotela amangaka. Kuyasolisa abantu bangikhona bakhona vele ngamasela. Njalo mbone ngani i-solution ekhona sibili ukuthi umhulumende lo ukhona wangcono atshintshe sibili kumbe kube namanye ama-election angana ngcono, ngoba vele abantu bangikhona vele bangena ngendlela ehlolisayo kakhulu isiteriki.
Oko kucina Kimberley Mazwi banongathanda ukuwatshiyela abanye ontanga eZimbabwe kumbe mhlawumbe abasemazweni atshiyeneyo njengawe nje useBhilitane?
Mina engifuna ukukhuluma kubontanga abasakhulayo ukuthi asiqakathekiseni ukufunda njalo asibeni lolwazi ngezinto ezenzakala elizweni lethu eliZimbabwe. IZimbabwe yilizwe elile potential engayenziyo, kodwa abakhokheli abakhona yibo abawona izinto. So njalo ngiya encourage ontanga ukuthi asisebenzeni, asidingeni ulwazi, asebeni lolwazi, and lolo lwazi asilusebenzeni ukuthi siyetshintsha ilizwe lethu leZimbabwe ukuze libe ngcono.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Kim Kim. Siyabonga kakhulu.
Oh, ngiyabonga.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Kimberley Bebe ofunda ekolishini le Coventry University kweleBhilitane. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Ukuzigqiba ezanamhlanje esikhangele ebezikhokhela. Ukuswelakala kwamandla amagetsi uqhubekela phambili elizweni, iningi lisithi liwathola okwamahola ambalwa ebusuku kuphela nsuku zonke. Abantwana ababili phakathi kwabathathu abalimale engozini ebulale umphathisikolo weZimbabwe obekhokhela isikolo se-Indianapolis Junior Academy khonapha eMelika kumaviki amabili edluleyo sebephumile esibhedlela. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. You
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.